Oku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 13 zivandlela 2022 no Pastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kathesi isikhathi sezulu, izulu liyana, amanzi akumelanga ukuthi ngabe ayahamba, kodwa silokudana ngalokho okwenzakalayo, okokuthi yikho okumele kulungiswe kuqala, maybe kungatshintsha, ukuqhamuka kwemikhuhlane evele emanzini esiwanathayo.
Ikansile yakoBulawayo ikhuthazwa ukubana iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi, ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela yesihudo.
Njengebandla le-Ideas Part of Democracy, kina asingeni kuma by elections ngoba last week sabona unomzana uMnangagwa no Douglas Mondlura bekhulumisana bobabini estate house, so siyacabanga ukuthi kwakuplanwa into yerigging.
Lamabandla ezombusazwe athile athi akasozancinti zekukhetho lwama by elections oluqhutshwa mhlaka 26 Mbindi lonyaka, isithi lokhu yikudlalisa imali. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa noba ukulahlekelwa imisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikansile yakoBulawayo ikhuthazwa ukubana iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesihudo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane wesihudo owaqhamuka emizini eminingi yakoBulawayo wabulala abanye ukuthi iningi lasala ligula, yikho osokwenze kwaphuma linkuthazo ethi umansipala kumele aqakathekise umsebenzi wokuhlolwa kwamanzi asetshenziswa nguZulu. Umnumzana Rodney Jele, ukansila kaWard 22, uthi bakhangelele ukulungisa amapayipi angasebenziyo kwamanye amalokitshi.
Thina ikakhulu ngikhangela isigaba sami senkulumane kugoqela lenketha, sile project esifuna ukuyiqala lapha esixhaswe khona ngama partners ethu okuthiwa yibulilima civil works, lapho sikhangelela ukuthi baza replace about 300 water meters, ama meter awangasasebenziyo avuzayo phakathi kwelokithi lenkulumane lelenketha. Njalo sikhangelela ukuthi si replace futhi about 400 ama mains connection cheese yikho esikhanye iproject esikhanyeleleyo khathese omeli qale khathese with the partnership futhi ye Africa Aid. So le project esiyenza ye project yesibili, i project yokuqala sifakile ama pipe amacha.
Unkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sasemzini weChabalala kwaBulawayo, uthi lokho belokwesaba ukunatha amanzi aphuma empompini loba besithi aselungele ukunatha.
Selokhe kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo edolobheni lakoBulawayo, kunzima sesaba ukunatha amanzi empompi engabiliswanga. Khathesi nxa amanzi lamagetsi engekho, kuyabe sokufanele sithenge amanzi, okuyinto enzima kakhulu esingeke siyikwanise.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi selokishi leChabalala, uthi ikhansili akumelanga ivale amanzi ngesikhathi lesi sezulu.
Kathesi isikhathi sezulu, izulu liyana, amanzi akumelanga ukuthi ngabe ayahamba, kodwa silokudana ngalokho okwenzakalayo, okokuthi yikho okumele kulungiswe kuqala, maybe kungatshintsha ukuqhamuka kwemikhuhlane evele emanzini esiwanathayo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zichaze ukuthi uhlelo lokuvala amanzi okwamahola angamashumi ayisikhombisa yikho okunye okudala ukuthi amanzi abuye elengcekeza ebagulisayo, ngoba kwesinye isikhathi bebona ingcekeza yamasuweji igeleza ndawonye lamanzi abawanathayo. Amakhansila amaningi asekela umbono wokuthi kumele ikhansili iqinise ukuhlola amanzi endaweni zamalaboratory ukuze kungabi lokuqhamuka kweminye imikhuhlane yesihudo. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
kulamabandla ezombusazwe yathile athi akasoze yancintise kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhla ka-26 Mbimbitho lonyaka isithi lokhu yikudlalisa imali khona kuzaqhutshwa ukhetho lwelizwe lonke ngomnyaka ozayo ka-2023. Lawa mabandla aguqela ele-Ideas Party for Democracy, elisanda kubunjwa ele-MCA, elemthwakazi Republic Party lamanye. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebandla le-Ideas Party for Democracy bathi ababoni kulinyathela elokukhalipha ukuqhuba ukhetho ngalomnyaka ngoba sekuyisikhathi sokuba ilizwe lilungiselele ukhetho luka-2023. Ekhuluma lentathela izindaba yeHarare namhla, umongameli webandla leli uMnumzana Herbert Jamuka uthi kuyamangalisa ukuba kungani lolu khetho lungaqhutshwanga khona ngo-2020 ekuxotshweni kwamalunga edayela ephalamende lamakhansila.
Njengebandla le-Ideas Part of Democracy, thina asingeni kuma-by-elections ngoba last week sabona uNomzana uMnangagwa noDouglas Monzora bekhulumisana bobabini e-State House. So siyacabanga ukuthi kwakuplanwa into ye-rigging. Since 1999 iZANU-PF ayizange yawina i-city yaseHarare. So kwamanje siyakwazi ukuthi i-target ne-agenda yeZANU-PF ngekuwina Harare. So i-by elections sizawinwa nguDouglas Monzora neZANU-PF yabamnangagwa. So which means ukuthi iHarare iyahamba kuZANU-PF.
Umsekelo womkhokheli we-NCA uNkosikazi Ngani Mkandla uthi labo njengebandla abayikuphatheka ngoba kungaphazamisa amalungiselelo okhetho luka-2023.
Kuma-by elections la azaba khona ngenxa yokuthi sibona ngani sikhangela umnotho welizwe lethu lendlela abantu abaphatheke ngayo, sibona ngani kuyabe yikudlalisa imali zelizwe kumbe umnotho welizwe. Ezibhedlela zethu kungela lutho, abantu bengayilatshwa, lama-clinics ethu kungela lutho, kuningi nje singakubala imigwaqo konke, kuningi nje singakubala esikukhangeleyo ukuthi leyo mali e-by-election kathesi ingasebenza lezo zinto ngoba ama-elections are just next year. They are just next year. Kuyabe kungakakwani iminyaka siyenzela ama-by-elections, kusakwenziwa ama-elections futhi amanye azaba khona next year. So
abezaphu bona bathi bazangena kukhetho ngoba abantu abasela bameli ngenxa yokuxotshwa wamanye amalunga edayela ephalamende. Lokhu uchaswe isikhulumeli sebandla leli uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Sincintisa ngoba isisekelo se ngathi iconstitution yelizwe ithi u-democracy uyaphumelela nxa uZulu elaba meli kukhansili lakuparliament. Siyananzelela ukuthi abantu abaselabo abamelelayo ababarepresentayo kudale leparliament lakumakhansili ngenxa ngezizathu eziningi.
Umgcini sihlalo weZANU-PF kobulawayo uMnumzana Mnashe Mduta uthi bazanqoba kukhetho.
iZANU-PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe ingxabangxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho enibile ama-MP lama-councilor khona akuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uZulu yakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenziwe nguhulumende kwa-comrade Emmerson Mnangagwa.
Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingasela bantu ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo yilezo ezazingeze MDC Alliance ephalamende lakumakhansili. Abaxoshwa i-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora yona eyaphiwa imvumo yokwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Embikweni munye wokwazisa ngelanga lokhetho kuviki edluleyo, umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolo khetho edale le nomination court lolukhetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka 2020 lwadluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukeneyo ngesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuqhuba ukhetho lwezikhundla ezasala zingelabantu edale lephalamende lakumakhansili ngomnyaka ka-2020 olwamabhayi elections. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Kunandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba ngolwezi 2020 wamisa ukuqhutshwa kwama-by-elections elandela umthetho u-SI 225A 2020 owabunjwa lugatsha lwezempilakahle belandela iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo ophatheka kwezombusazwe umnumzana Matthew Sibanda uthi kuhle ukuba lama-by-elections ngoba besesiside isikhathi bewalindile.
Hayo, ukhetho lube khona, siyakujabulela kuhle lube khona. Njengoba ukhetho luzayenzwa ngendlela ekhululekileyo ebizwa kuthiwa khona i-by-election kungaba kuhle. Njengoba kuzayenzwa ngendlela ekhululekileyo, hayi, asisankinga ngakho ngoba vele besesimangele thina abanye ababantu ukuthi kanti uhulumende bani ukuthi kuzokungazelani awezabameli baso mhlane isikhathi esingaka kungafihlelwanga abameli bese kusimangalisa ukuthi uhulumende uthathanyathela bani ngokuthi izindawo zihlale zingenabameli baso.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi okuqakatheke kuye yikuba lolu khetho luqhutshwe ngokuthula kulandelwa umthetho.
Ukhetho lolu luqakatheke kakhulu ukuthi lube khona ngokuba kule ndawo eziningi ebezifanele ezimelwe ngabantu emakhanselini lasephalamende ezingasamelwanga. Kuyinto engaqondanga leyo elimaza idemokhrasi, elimaza ukuhlonitshwa komthetho, elimaza njalo abantu. Ngakho-ke ukhetho lufanele lube khona, lungabi khona nje kuphela kodwa lube ngolukhululekileyo oluhambisana lomthetho womhlaba oluhambisana lesisekelo sombuso selizwe iconstitution. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi izekhi ibone ukuthi bonke abantu babhalisile kodwa ngendlela okungakhona kubonakala ikakhulu abancane ababhalisanga izekhi yabavimbela ukuza kwenza ukuthi ukhetho ngokunjalo lube ngolungakhululekanga. Nxa luvimbela abantu alukhululekanga ukhetho.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena ukhala ngesikhathi ethi abantu abaphiwanga ithuba elihle lokukhankasa.
Bay elections lawa azaba khona ngibona ngani acindezele amanye amabandla ngoba abangacacanga ukuthi aza kuba khona kumba sazobe abe khona. Abantu bebedubekile bezibuza ukuthi kambe angaba khona yini ama by elections. Abantu abaningi abakwandisanga ukukhankasa bekhankasa ukuthi ama candidates abo anjani angene ngoba sikhangele ama candidates amabandla, sikhangele nama candidates a independent. So ama by elections hayi aphiwa ngithube lihle aphiwa ngesikhathi sokuthi abantu benze bakhankase kulunge bazilungiselile noma bebekwazi ukuthi akhona bekungani phela asozabe khona.
Umqondisi we-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi abesifazana labasakhulayo kumele baphatheke kukhetho.
Kasa ukuthi abatsha labomama labo bathathe leli thuba ukuze labo bangene kuzona izisikhundla. Abantu bebefitizelwe kakhulu besilindele sona lesi sikhathi and abantu kabahambe ngobuningi. Sikhuthaza njalo ukuthi ama-political parties bahloniphe abantu bachiyane ngodlakela ngalesi sikhathi ngoba kakhulu ke yikho kwenza ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama besabe ukuthi bangene mhlawumbe bancintise kuzoneze izikhundla.
Waxotshwa edale lephalamende ngaphansi kwe-proportional representation unkosazana Helen Mpofu laye uvumelana lo nkosikazi Mupambi.
Ama-by-elections iZANU-PF izakwenza ama-by-elections nxa sikwazi ukuthi isile number eningi yokuriga njalo bafuna ukutesta i-ground ukuthi lime njani i-ground before 2023. So nxa bengena bepromise abantu izitendi kobulawayo bethatha izitendi zabantu benikeza abantu they are trying ukuthi bemobilize abantu ukuthi bengena kuby election. Bethatha ama-students bebaregister ku-same address bayenzela ukuthi inamba yabo ibe ningi ukwenzela ukuthi betshaye nge-by election ukwenzela ukuthi abantu behle bekhalala ukuyavota for 2023 bethi iZANU-PF ihlale iwinile. Yona iyabe iyindlela yokuriga ngayo. Mina ngikhuthaza omama labontanga ukuthi be register bebe banengi kwedlula inumber ukwenzela ukuthi abantu kungabe le rigging bekwanise ukuthi be complain nge exercise ye voter registration ngokuya vota ngokuya register ukwenzela ukuthi sinqobe before 2020.
Usahluko 159 owesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphatha ama by elections ngozibandlela 26 kuyona le inyanga. Umongameli Mnangagwa wamemezela ukuba kuza kuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo. Kuthi ngombimbitho mhlaka 26 kuzaphathwa ukhetho. Ama by elections azaqhutshwa phakathi kwamalunga edale lephalamende angamachumi amabili lasifica mnemibili 28. Kuthi amakansila alikhulu lanhlanu 105. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine 4.2 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu 3.2 million. Abazinkulungwane ephose ezingamashumi amabili 18,763 bahlatshwa elesithathu eleposta. Inani lasebehloliwe batholakala beligciwane leli elizweni jikelele lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 224,433. Asebelatshwe basila kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 201,649. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,215. Kubika abogatsha lwezempilakahle. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane umelana lobhubhane lwe-COVID-19. Lanxa amabandla ezombusazwe amaningi ephakathi kokulungiselela ukhetho lwamabhayi elections oluza kwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho, amanye afana lemthwakazi Republic Party athi lokho yikudlala ngesikhathi njalo kasozangene kulolu khetho. Amabandla athi azancintisa kulolu khetho akhoqela iMDC Alliance leZaphu. Untungameli Nkomo weStudio 7 wenelise ukuxoxa lesikhulumeli seZaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu endawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party uMnumzana Velile Moyo onguye osungula le ngxoxo.
Sinezathu eziningi ezezukuthi singanjeni kuma by elections. Ezokuqala sikhangele indlela jele ama elections aphathwa ngakhona eZimbabwe. Sikhangele lesikhathi a-announce ngaso isikhathi esincane kakhulu kusho ukuthi sekulama election abasomile baya kuma election. Kanti ke kunjalo ke ugovernment kazange athathe ithuba lokuthi aphe ama political parties isikhathi sokuthi manje siyavula. Abantu bangakampena balungiselele ukuze bangene kuma by elections. Kuba kuba nje isimemezelo sosola ama by elections kodwa ke kumele ukuthi abantu baphiwe isikhathi njalo baphiwe ithuba lokuthi balungiselele. Kathi ke sikhangele lama COVID restrictions akhona bekumele ukuthi mase beyenzile assessment babone ukuthi kuyavuma ukuthi abantu bangakampena. Kube yikho ukusho lokuthi hayi abantu bangakampena ngendlela enje ngemigomo enje. Bathi ke makuthi akuvumi futhi ukampeni bemele bakusho ukuthi hayi noma sakuya kuma-by elections lawa asize ukukampena sangena kunjalo kumele ukuthi ubele official announcement. Kodwa bona-ke njengezane u-PF senze bebebhizi behamba besindawo ezishiyeneyo ngoba bevele bephethe u-government besenza ama-campaigns ngendlela yabo. Kodwa-ke amanye ama-political parties kufanana lathi nje asilitholanga lelo thuba kumbe saliphiwa ngokomthetho ukuthi sikwenze.
Baba Ndlovu lina limi ngaphi njengezaphu?
Ngibonge baba Nkomo, hayi ubaba umoyo nyamuzwa sibili uyayibeki indoko ebanza. Thina sizancintisa kulolu khetho okuningi okushiwo ngubaba umoyo siyavumelana lakho and kuliqiniso. Kodwa ke sizama ukuthi sinanzelele ukuthi lapha sincintisa lezi khiwi izikhiwi esikhulu singuzana uPF konke akutshiloyo kuzindlela zokuthi yena uzana uPF athole amathuba amgceke ukuthi baphumelele kulolu khetho lezinye iinketho ezizolandela. Kodwa ke Tina sicabanga ukuthi awugila lesikhiwi basinika amathuba okuthi sinqobe mceke kungela muntu ophikisayo. So tina sizoncintisa ngoba abantu balelungelo lokuthi bakhethe abazabamela kumadala omabili eleparlamente lalekhanselini. Ngenye indlela masincintisa sizama ukuthengisela ongathi udemonstrator ukuthi indlela iza ekwenza ngakhona asivumelane lakho. Njalo ke asifuna ukubanika i-free ride, i-open church ebantwini baseZimbabwe ukuthi benze intando yabo abezanuphila.
Baba Moyo, ngiphenduke kuwe njengoba lingaphatheki kuma by-elections lawa egalisoze lincedise yini amanye amabandla aphikisayo mhlawumbe sibona likhuthaza amalunga eno ukuthi avotele lawo mabandla.
Baba Nkomo, engakusho mina ukuthi sikhethe ukuthi kasisi ukungena ke sincintise kuma by-elections akhona. Kanti ke asizi ukukhankasa mhlawumbe sikhankasela ukuthi ibhajethile kumbe ibhajethizeni ibe yiyona abantu bakithi kumbe abantu bobandla lethu abahamba bayivotela. Kuza kuba kubona abantu ukuthi abakubona kubafanele ukuthi.
Ndlovu, lizancintisa elizweni lonke yini njalo amakhandidesi selilawo selwakhethile?
Baba Nkomo, ukuncintisa sizoncintisa sikhangele indawo lapho okulama-structures wethu khona ngoba sisandukubuya kukhongolotse wethu sibhizi silungisa indaba yama-structures. So akusoze sincintise kuyo yonke indawo kodwa lapho-ke okulama-structures ethu khona silungiselela ukuthi ma ukhetho luka-2023 lufika sizobe sesiqedile into yama-structure okwenza ukuthi sincintise izwe lonke.
Moyo, litshile ukuthi liphakathi kokulungiselela ukhetho luka-2023. Abanye bathi lokhu elikhala ngako kathesi kuyabe kulokhu kukhona ngo-2023, akulalutho luyabe solutshintshile. Ungathini ngalokho?
Kuyiqiniso vele ukuthi khona lokhu esikhala ngakho kuzabe kukhona ngoba vele kwakukhona kusukela ngo-1980 kutholakala uzibuse eZimbabwe. Kuzahlala kukhona kuze kube kunaphakathi. Thina kahle kahle njenge-MRP umlando wethu asiwuqophanga kakhulu kuma-election ngoba vele siyazakala ukuthi thina into esilwela kakhulu ke sifuna i-cessation nenkululo yabantu bakithi. Kuqondiswe izinto ma kungabe kulokhu kunjalwa ngo-2023 ungaqondanga sinjeni vele. Asoke singene kuma-elections esiwabonayo ukuthi kudlalwa ngabantu.
Naso Baba Ndlovu.
Okubalulekileyo and njalo okungumlando omkhulu for bonke abaphatheke kwezombangazwe waseZimbabwe yikuthi siyananzelela ukuthini sihlephuhlephukene kakhulu. Kubalulekile ukuthi mhlawumbe sihlalisane phansi sibone ukuthi singatholana yini sisebenze sisonke. Ngoba sinaba sonke sibe imbumba izikhiwo esisebenza lazo sizothola amathuba okuthi u-MRP abuyalayo labantu bakhe abamsekelayo, uzapho abuye labantu abamsekelayo, labanye babuye labantu abawasekelayo. Mhlawumbe singahlanganisa u-aggregate wethu uzaba ngoqinileyo ukuthi izikhiwo zingaqili.
Mnumzana Msongelwa Ndlovu, yisikhulumeli sebandla lezaphu limzwe lapho ixoxa endawonye lesikhulumeli seMthokazi Republic Party uMnumzana Velile Moyo lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lale ingxoxo. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa loba ulahlekelwa yimisebenzi njengoba zisanda inkuthazo zokuthi bakhitshwe emsebenzini. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula inkulumo yokubonga uZulu wesabelo sakwaZulu Natal ngokuvotela ibandla lakhe, umkhokheli we-Economic Freedom Fighters uMnumzana Julius Malema uthe iningi lezalwane zeZimbabwe zithithibele. UMalema obesaziwa kakhulu ngokulwela ukuvikelwa kwezalwane zakwamanye amazwe ezikwele South Africa uthe sekuyisikhathi sokuthi indawo eziqatshe abakwamanye amazwe abaningi zethekelelwe.
We are visiting the hospitality industry. Sikhangelele ukuthi zonke indawo zokudlela kuqhatshwe izizalwane zakule South Africa eziningi.
To tell us how many South Africans are waiting here.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lokhu kuyabethusa ngoba kusazakala ukuthi lezi ndawo yizo esilave eZimbabwe abanengi. Abanye bathi kubasobala ukuthi abakwamanye amazwe abasemukelwa. Bakhona abanye abathi kutsho ukuthi amabandla ezombusazwe asezimisele ukusebenzisa izenophobia njengomkhankaso wokuzitholela amavoti ekhethweni luka-2024. Kusukela leSouth Africa lilungiselela ukhetho oluqhutshwe ngolwezi, ziqhubeka zisanda izehlakalo lenkulumo ezikhombisa ukungemukeleki kwezalwane zakwamanye amazwe kungakhathalekeli ukuthi selizweni ngokusemthethweni kumbe hatshi. Lo mkhokheli webandla le-Patriotic Alliance, umnumzana Gayton McKenzie, ekhuluma ngesikhathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho.
You are going home. You are going home. You are going home. You can't be legal and come and become a preacher here. We have enough preachers.
Loba uselizweni ngokusemthethweni nxa uzokwenza lathi efenelisa ukwenza, hamba kini.
Come as a legal foreigner and work a skill that we don't possess here in South Africa.
Le inkulumo yomkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba ayethule ngesikhathi samalungiselelo okhetho.
The failure of our national government to manage our borders is creating a crisis that we cannot remain unresponsive in local government. Action SA will establish a dedicated unit within the Metro Police Department to process any...
Sifuna amapholisa awamadolobho lawo abe lamandla okubopha abangene elizweni kungela mvumo.
Isizalwane seZimbabwe njalo isikhulumeli sebandla le-The Patriotic Front, umnumzana Mxolisi Ncube, uthi eminyakeni edluleyo inkulumo ezifana nalezi yizo eziqubule izenophobia enkulu yedlula lemphefumulo yabantu.
Kungakho nxa abantu okufanele ukuthi ngabe yibo abakhokhela umphakathi sebe yibo abaphuma phambili bekhuluma izinto ezinjengalezi ezingekho zinhle ngabantu bokuza, kwenza ukuthi impilo yabantu bokuza ibonakale isisiba sengcopheni, ikakhulu ngoba silamabandla amatsha aseyakhelwe phezu kwenzondo yabantu bokuza. Lamanye ama-organization, inhlanganiso ezakhiwe ezinjengabo-Operation Dudula ezakhelwe phezu kwenzondo ebhekiswe ebantwini bokuza.
Abanye bathi okubakhathaza kakhulu ukuthi lokhu kwenzeka ngesikhathi lapho selokhu kuqale lo nyaka ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lusungule umkhankaso omkhulu wokuvimba izalwane zeZimbabwe ezizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Lokhu sekukhokhele ekubotshweni kwezinkulungwane zabantu. Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi uhulumende weSouth Africa ememezela ukuthi amaphemithi ayephiwe izalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezaziselizweni kungekho emthethweni asesuliwe. Kodwa-ke emazwini awethulela bezindaba, isiphathamandla sehofisi yomeli weZimbabwe unkosikazi Melody Chaurura uthi umuthi kuhlonipha imithetho yakwele South Africa ngokugcweleyo.
Zimbabwe strongly believes in nurturing good relations with its neighbors for mutual benefit. Certainly.
Sikhuthaza zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingene kwele South Africa ngendlela ezisemthethweni.
It is Zimbabwe's expectation that people will always use designated crossing points to visit other countries or to return home.
Lezi izehlakalo, inkulumo lezenzo, sezithe iningi lezalwane zeZimbabwe zingazi ukuthi ziphephile yini kumbe zisaselayo imisebenzi. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Singeke ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikansila yakoBulawayo ikhuthazwa ukuba iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesikhudo. Kulamabandla ezombusazwe athile athi akasoze ancintise kukhetho lwamabhaya elections oluqhutshwa mhlaka-26 Mbimbi tholo nyaka. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa loba kulahlekelwa yimisebenzi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Praxitus Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.